izimali zokubhadala ukufunda kusho i-tuition fees ezi ziphezulu kakhulu osokubangele ukuthi abantwana abaningi besikolo behluleke ukuzibhadala lezi zimali. Ingoba ziba ziningi ngoba imali eholiswa abazali bethu ngohulumende nezinkampani ilutshana kakhulu kukhangelelile kuyani ezingadikhi ku-cost of living. Ukuphila eZimbabwe sokudula kakhulu okusenza ukuthi osokubangela ukuthi kube le mali elutshwana engafakwa ukuthi abantwana bebhadele i-tuition fees ezikolo. Ngakho lokhu sokubangela ukuthi abantwana abaningi ezikolo egcine befuqela izifundo zayo phambili kumbe lokhu esingathi ku-defer ukuze bethole lezi zimali. Lokhu kubangela ukuthi njengakhuluma ukuthi imali eholwa ngabazali bethu ilutshwana nje njalo uhulumende awakwanisi ukuthi esiphi amaloni lamagrazi lawana ayikhona kudala ayisenza ukuthi kufunda kube lula ingoba imali iyabe ikhona. Uhulumende belokhu eme nge-cadetship scheme leyo sethi nayo i-cadetship leyo ayikwanele wonke umntwana ukuthi ezize ezikoleni zokufunda.
Akusitshela okuningi nge-cadetship program yena leyo ihamba njani?
I-cadetship program leyo ihamba ngokuthi uhulumende ukuthi uyabhadalela umuntu i-tuition fees eteziqedile laphana ihlezi eZimbabwe kweminyaka abhadalele yona. Kodwa lokhu kukaningani engakwenzakali ngoba uhulumende vele kayibhadali imali ezikoleni. Ukubangela ukuthi abantwana bebe nezikweleti lapho bethi begraduate-a khona bethela ukuthi baqeda isifundo zayo ukuthi hhayi yona lesikweleti semali engaba ngange-2000 imali eziningi kakhulu ukuthi zitholakale ukuthi zibhadale ngoba kuthiwa uhulumende akubhadalelanga. Njalo i-cadetship le ayitholakali lula ngoba igcwele kuphela ema-universities and kuma-university akhona kukhanya ngani igcwele e-university of Zimbabwe ikakhulu kubantwana labana asekuma second year last year abonke abangena ezikoleni abayitholi i-cadetship laba kuma-polytechnics lama-teachers college. So thina sithi ayikho jikelele injalo ayikwanele wonke umuntu. Okwenzakala kathesi ngapha umfanekiso we-Midland State University isisithi abantwana befucele izifundo zayo phambili lokhuyana singathi ukudifeya ingoba sebehlulekile ukuyibhadala leyo mali ebizelwayo ukuthi aloke kuthole uyibhadele ukuze beqedise izifundo zayo. Ngakho-ke lokhu kubangela ukuthi bephuze ukuqeda izikole zabo kuyenza futhi ukuthi bengene phakathi kwezinye izikweleti.